amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza eWashington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
The police officers you see out there, they are all in the command framework. Why would you beat people who are at their head office? Is MGC a banned party? Are we a prohibited organization? If you tell us that we are a prohibited organization, tell us. Then we can look at other methods that are used by banned organizations.
Abezomvikela babhaxabule abalandeli be-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa belinde ukuzwa umbiko oqakathekileyo we-Hope of the Nation address eHarare.
Esesikwenze lapha yikuthi-ke silethe-ke ulwazi sibabonise ukuthi-ke lokhu abakwenzileyo kasivumelani labo. Ngaleso sizatho-ke sesilethile esesikulethile sakhuluma ivoice yethu esiyikhulumayo ukuthi bona bazaphendula besithini sizokulinda.
Izakhamizi zakoBulawayo zivale isitolo se-OK zisethe sabaqondisi umlando wokuqhatsha abantu abasuka phandle kwaleli dolobho. Uhlelo lwesizalwane seZimbabwe esihlala phandle kwelizwe oluphathisa abagulayo ngoncedo lokwelatshwa kungelambhadalo luqale namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona le umsakazo. Amapholisa ohlangothi lwe-riot abehlomile ngendlela ezehlukeneyo abhaxabule abalandeli be-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esigodlweni saleli bandla ese-Morgan Tsvangirai House eHarare ngesikhathi belinde ukuzwa umbiko wakhe oqakathekileyo obekumele wethulwe umkhokheli wabo phezu kwesimo somnotho elizweni owe-Hope of the Nation address. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa ingoma ebezihaya uChamisa okulapho amapholisa abehanqe iHarvest House beqale ukutshaya itoyitoyi besehla lokuqansa ngomgwaqo uNelson Mandela njengendlela yokwethusela abalandeli be-MDC azobangenela ebabhaxabula. Omunye wabatshayiweyo kodwa ongathandanga ukubethwa ngegama osengugogo oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lane ulandisa ngokumehleleyo.
Hayi, kasifuni lokho okwenziwayo. Sifuna ukuhlala kuhle thina. Lokhu konke akasisakufuni thina. Ukuthi sitshaye ngabantwana abancinyane lapho. Indoda yami azange ngiyitshaye mina. Ngitshaye lo mntwana omncinyane ngokuthi ngumphulisa. Unemvume yokuthi ayitshaye. Angenzanga lutho kantsho njengani lebhegi lami. Ngiqoke kuhle ngiyazihambela kuhle. Fike ngitshaye izibuno zami. Yenzeni. Sisuke endlini lo 6 kasidlanga lutho. Mbuya lapha edorobheni. Senhlangana lokuchaya.
Ingcwethi kwezombusazwe labalwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu basole kakhulu okwenziwe ngamapholisa abhaxabule alimaza abantu abalelungelo lokubuthana belalela umkhokheli wabo bengaphatheki kudlakela. Omunye walezi ngcwethi ngumqondisi we-Media Center umnumzana Ernest Mzengi.
Kusobala ukuthi ilizwe lisedubona olukhulu. Sikuduba olukhulu. Ama-politicians, they don't tolerate dissent. Ukulumende is not prepared to have the people bekuluma lokho abafuna ukuthi bekhulume.
Okuyinto esekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni.
Into edanisayo sibili eyenza umhulumende wethu walapha seZimbabwe nxa sekhanya chaya abantu nje abantu ababuya ukuzilalela umuntu ekhuluma akula dima akunana akula nje kubhihliswa kwezinto kodwa uhulumende uzimisele nje ukuchaya abantu kwaze kwajikwa ama-teargas omunye umama wachaya waze waqamuka unyawo kathi eselimhambisile e-CSU ukuthi ayethola usizo ngale ngakufesta abantu ade bezihambela ngebhizinisi labo abantu ade bezibengakwazi vele lokuthi kwenzakalani eHarare sebechayiwa nje balimala omunye usisi uthi yena ubezofaka ama-CV yakhe vela le plum tree vele kakwazi ukuthi kwenzakalani eHarare but wasephongukuzihlanganisana nje nokuchaya wachaya walimala isandla.
Lanxa engasalitholanga ithuba lokukhulumisana labalandeli bakhe, sebechaywe ngamapolisa basabalala bebaleka. UJamisa utshele intatheli zindaba ukuba laye umangaliswe yikwenza kwamapolisa ngesikhathi umbuso kaMnangagwa uzithi ngozimisele ukusebenzisana lokulalela wonke umuntu.
The police officers you see out there, they are all in the command framework. Why would you beat people who are at their head office? Is MTC a banned party?
Wonke amapolisa ayilwabona phandle la agcwele umoya omubi wokulwa, batshayelwa abantu abasemahofisini abo. Kanti ibandla le-MTC kalisavunyelwa, silibandla elingasamelanga libe khona na?
Ukutshaywa kwabantu kwenzakala ngesikhathi umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eyengena umhlangano wezamabhizimusi e-United Arab Emirates. Kumbiko awethule kukhasi lakhe lebulenjini le-Twitter, ukutshaya indiva lokho kwenzakale elizweni uMnangagwa engazange atsho lutho ngokutshaywa kwabalandeli be-MDC lakade beziqhubela imisebenzi yabo edolobheni. Kulimele abambalwa kusehlakalo sanamhlanje abagoqela ummeli weGlenview edale lephalamende umnumzana Vincent Tswangirai, indodana kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai, umkhokheli wakuqala we-MDC ibunjwa. Intatheli zindaba ethatha imifanekiso esebenzela inhlanganiso eye-AFP uJekesai Njikizana laye ubhaxabulwe ngamapholisa, kanye lesinye isiphathamandla sebandla umnumzana Henry Chimbiri labanye abambalwa ababalisa ingane eleminyaka emibili. Lanxa amapholisa abelokhe enyakazela e-Harvest House eyaziwa njalo ngelokuthi Morgan Tswangirai House, abasekeli baqhubeke behlabela. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhokhelwa ngabebandla leMthokazi Republic Party zivale isitolo se-OK Supermarket esisegodini, zisethesa abaqondisi umlando wokuqhatsha abantu abasuka phandle kweleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasakhulayo beMthwakazi Republic Party baqale ukutshengisela bephethe amabhakane alotshwe insolo yabo ngokwenza kwabaqondi be-OK Supermarket koBulawayo. Isikhulumi seMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo uthi abakwenze lamhlanje kuveza ukuthukuthela kwabantu bakoBulawayo ngokwenzakala ezitolo zako-OK.
Esesikwenze lapha ukuthi-ke silethe-ke ulwazi, sibabonise ukuthi-ke lokhu abakwenzileyo kasivumelani labo. Ngaleso sizatho-ke sesilethile esesikulethile, sakhuluma ivoice yethu esiyikhulumayo ukuthi bona bazaphendula besithini, sizokulinda.
Umgcini sihlalo we-Amavikelambuso Association umnumzana Mthobeki Ncube uthi okwenze baphatheka kulokhu kutshengisela yikuba sebenanzelele ukuthi bayabandlululwa.
Asiphatheki kahle ngoba kuye kwakhulunywa labo ngendaba yokuqhatha abantu, ngoba batshengisa ukuba nobandlulo, ngoba thina ma sikhuluma indaba yokuthi sikhatha abantu abayisayidini emathebeleni bathole imisebenzi, bona abakunanzeleli njalo abalandi abanakho bakhanya bayasibandlulula babuyala abantu abavela kwezinye izigaba. So kusiphatha kakhulu ngoba thina sifuna ukuthi abantu bakithi bathole imisebenzi endaweni yakithi. So bona babetha abantu ngaphandle, abakithi beyingcosa abantu abafakwa ekubeni bekhona abantu abafuna imisebenzi le ndawo yakithi.
Umgcini sihlalo leMthwakazi Republic Party umnumzana Boys Makhalima uthi indlela abako-OK abaqhatsha ngakhona kulobandlululo.
Thina njengabantu esike sayenza idialogue labo laba abantu buyabe sithunywe ngabantu abaku-ground. So abantu abaku-ground khangani abasuthisekanga ngempendulo le esibuye sabanika yona, sebecabanga ukuthi labo bathathela inyathelo elizakwenza bazwakale sibisibili into abayiyo abakhuluma ngayo. Ngoba silusizi kakhulu ukuthi indawo enjengo-OK ekoBulawayo khona begodini phakathi kwabantu abathathwayo out of 7 esayibonayo thina yathathwayo 2 yibo kuphela abantu bakhona. So kusuka kusimangalise kakhulu ukuthi nxa uthiwa i-online i-online yangikhona layo kumbe sisegregate abantu kumbe sisenza njani, sokusimangalisa.
Umnumzana Venethi Ncube isakhamuzi uthi bazamile ukukhulumisana leziphathamandla zako-OK kodwa impendulo abayitholileyo ayibasuthisi.
ngoba thina sokufisa sifisa sincathi lapha emathebeleleni ama first preference ngabantwana bakithi abesintu, but bona indlela abayenza ngayo babuya labantu abavela kwezindawo like emashonaleni basitshele bethi abantwa bethu abaqualify ukuthi bona bathole imisebenzi. Manje yikho khona okuthi thina singavumelani lapho, ngoba siphethe izetifiketi ezitshengisa ukuthi labo bantwana bayenelisa ukwenza lowo msebenzi owenziwa ngabantu abavela kwezisikoneni. Kungakho ke sithi thina singakufuniyo ukuncindezela, yikho sisima sisithi hayi ukuze bona babone ukuthi sisirious abame kancane ukusebenza bavale baqalise balungise udaba lolu abalwenzileyo, ngoba thina sifuna lathi ukuthi abantu abethu basuke esitaladeni babuye labo bazosebenza ku-OK babo.
Iziphathamandla zako-OK egodini koBulawayo zalile ukukhuluma ne-Studio 7 mayelana lokwenzakale namhlanje kanye necala elizetheswayo lokuqhatsha abantu abavela phandle kwaleli dolobho, zisithi azilalungelo lokukhuluma nentatheli zindaba. Ukutshengisela kwanamhlanje kubikwa kubanyelwe ukuthi isitolo se-OK esisegodini siqhatshe abantu ababili bakoBulawayo phakathi kwabayisikhombisa kumaviki amabili adluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abahlali bemadolobheni amakhulu lamancinyane kanye labo somabhizimusi bathi ukucitshwa mahlayana kwamagetsi sokubangela ukuthi impilo yabo ibe lukhuni ngamandla, ngoba ukudla kuyabola njalo balahlekelwa imali. Phezu kwalokhu bathi ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoto awepetrolo kanye leyempahla ezitolo kulokhu kuqhubeka ngesikhathi imiholo ingakhutshulwa njalo abanye bengatholi imisebenzi yokuthi baziphilise. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko ebulenjini eseDubai kuthange esithi uxoxisane labo somabhizimusi ngenhlelo zokwengezelela amandla amagetsi kanye lamafutha epetrolo. Wathi uhulumende uzimisele ukusebenza gadalala ukuze kulunge. Kodwa umgcini sihlalo wekomiti ebona ngamandla amagetsi lamafutha ezimota okuhambisa edale lephalamende, umnumzana Joel Gabuza, uthi lanxa bexoxisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba kusobala ukuthi abalasisombululo kulingxaki.
Ibuthutha ukuswela amagetsi kuleli lizwe. Akula lizwe elingathuthuka lingenamagetsi. Afrika sesihlale elizweni elinjalo lapho, akwazi la ukuthi kusukela uSmith ekhona kuze kwadlula ngesikhathi sawomgaba amagetsi ahlale khona. Veli load shed ungabona elizweni senza i-load shed, kufanele kube yinto ye-1 day, 2 days. Akuthi uzophela umnyaka abantu bagetsi, kona kunabantu abacabangayo abale ngqondo. Akulungisize ludubo oluncane.
Ligcine nini njengekomithi yedale lephalamende ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba?
Besilabo kukanya labo ababone lutho lokuthi kuyini okwenziwayo. Baqala ngokuthi asila mali, okunye akunidi mali, okunye nje kufuna ukusebenza ingqondo mbijalo. So besikhulumisana labo, kodwa labo balezizathu zabo, but inkalakatha yikuthi vele sahlala kakhulu singafaki imali emagetsini. Into zaze zaguga, zaze zafika esimeni sokuthi azisalungiseki. Uyile idiwe esingalo.
Abaningi bakhala ngembadalo yamagetsi leyi ukuthi ungathenga kwedlula i-200 units usubhadala imali eningi kakhulu, njalo laba abalama-fixed meters bathi kungani kuyabaqilibezela.
No, amagetsi ayadura and it's not worth ukuthi ungakhangela indleko kathezi nje abantu abaningi basakwanisa ukufikela amagetsi edorobheni. Sekuyinkuni zodwa nawe ungakhangela ukuthi umuntu wonke engathi ezinkuni after 2 years kuyabe sekuliganga sekulidesert lapha eZimbabwe kungasela sihlahla, ngoba wonke umuntu sesisaba ukuthi ethenge amagetsi. Ukuthi nje uzuza amagetsi okulayita nje ngawulendlu ama-3-4 rooms, amagetsi okulayita kuyabe sekufuna ukuthi ngenyanga ubhadale imali enjenge-300. I-300 almost yipay ka-teacher, ye-half se-salary ka-teacher. So ungakhangela ukuthi ungafaka half your salary yakho emakhesini, uyasala lani, usese lokunye ezinye iindleko ezifuna imali. Akusoze even ubancede bona bezesa ngoba imali le as long as kungamabhondi mosi lawa ahlalisiwa by next month abe sefuna ukuthi bekhweze futhi ngoba ayisayineki imali. Inkalakade ukuthi vele yonke i-economy yeZimbabwe ilungisiswe.
Lo ngumnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wekomiti ebona amandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa edalela ePhalamende. Sixoxela eseHarare. Wolaito kubuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esesihlala emazweni ukubuthanisa imali yokunceda abaswelayo ukuze bathole usizo lokwelatshwa. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomiti ebona ngezokucubungula ezomvikela edalela ePhalamende kwelemelika namhla ibilalela ubufakazi bomeli walelo lizwe enhlanganisweni yomanyano wamazwe awe-Europe uGordon Sondland kuphenyo lokuhlolisisa ukuba umongameli Donald Trump engabe wephula yini umthetho edabeni loncedo owalucelwa ngele-Ukraine. Abebutho leMelika bathi balahlekelwe ngamalunga abo amabili engozini yokuwa kwendiza mtshina ye-helicopter kwele Afghanistan. Inani lamasosha asefele kwele Afghanistan libikwa selifike kwaba lichumi lathoba minwembili. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lokuphathisa abagulayo ngoncedo lokwelatshwa kungelambadalo luqale namuhla. Lokho kulandela ukukhalala umsebenzi okwenziwa ngabodokotela besithi imali abayiholayo ayisenelisi ukuthi bafinyelele emsebenzini. Lolu hlelo lubuthelela imali yebulenjini be-inthanethi okuthiwa yi-crowdfunding esilungu. Imali yakhona ibe yiyo ebhadala odokotela lokuthenga imithi. UChris Gande Studio 7 uxoxe lomunye wabaphathisa ngesikhwama lesi umnumzana Mlungisi Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhlelo lwabodokotela olwe Citizens Initiative aluhlelo okwananzelelekayo ngezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo okugoqela ezinye ze-America lezinye zeZimbabwe lamazwe nje atshiyeneyo. Kunanzeleleka ukubana uhulumende sehluleke ukukhulumisana namadokotela. Sasesikunanzelela ukubana kuqakathekile ukubana kusiya phambili kube kule something imizamo eyenziwayo ukuba uhulumende engakakhulumisani nabodokotela bavumelana, ngoba sinanzelela ukuthi kulezimuli kulabantu izihlobo lezakhamizi ezehlukeneyo ezifayo ngenxa yokuswelakala kwe-medical attention kumbe ukwelatshwa. So kwase kunanzelelwa ukubana kungayenze izizalwane kumbe izakhamizi ngenza njani ukubana zisincedisa neziphathise labo esingathi ngama-vulnerable groups, abantu abanjengabantwana abancane nabantu abadala abaleminyaka ethize abagoqela ama-pensioners ukubana beyenelise ukubana belatshwe kumbe bebe le-access to medical care. Uhulumende salungisisa ngoba siyananzelela ama-public hospitals kumbe izibhedlela zikazulu eZimbabwe azisasebenzi ngenxa yakhonokho okwayenzakalayo, njalo sokusenza ukubana abadinga ukwelatshwa behambe ezibhedlela singathi ama-private hospitals. But sinanzelela ngomumo welizwe abantu abaningi abalama-incomes kumbe inzuzo encane, njalo ama-US dollars abalawo ukubana beyelatshwa. So lolu hlelo lwalukhangelela ukubana luncedise banabo abaluthwana okungakwanisi ukuthi bencediswe ukubana kulondolezwe imiphefumulo lempilo.
Sizwa kuthiwa uhlelo lolu luqalisile lamhlanje khona ngapho koBulawayo, ungasitshela ukuthi luhambe njani?
Ye, koBulawayo lamhla luqalisa maybe ngingakayiphambili, njalo sinanzelela ukubana kule GoFund page ye-Citizens Initiative. So uhlelo lolu usebenza ngemali ephiwa ngabantu, imali eyizipho ephiwa ngabantu ku-GoFund page, abantu abayehlukeneyo abakwanisa ukubana bebe lozwelo nje kumbe yafaka i-$5 kumbe i-$10 kumbe imali inokwanisa ukuyifaka iyakwanisa ukuthi yenze umehluko empilweni yomunye umuntu kumbe $20 ithengele omunye umuntu i-insulin kumbe ini. So namhlanje uhlelo luqalisile, ikliniki ivuliwe e-Country Park kusiyachaya u-4 kade kulabantu abafika abaphoselekwe ngu-60 abayelatshiweyo ngohlelo lonolu. Njalo sinanzelela ukubana kungayenzakala ukuthi abantu baqalise bebaluthwana ngenxa yokuthi kade bengakabikwazi, kodwa indaba le isiyayispreada endaweni zama-WhatsApp nakubo-social media lama-flyers ukubana abantu beku abadinga uncedo lolu bekwanise ukuthi besizakale.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube, omunye wabaphathisa ngesikhwama sokubhadala odokotela lokuthenga imithi, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso zamakhosikazi yadabuka eZimbabwe asehlala kweliBhilithani abazibiza ngegama lokuthi Mthwakazi Queens UK bamanyani labelinye njalo iqembu elibiza ngokuthi kuye babakazi. Babelomkhosi wokubuthanisa imali yedolobheni leConventry emcimbini wabo iminyaka yonke weKhisimusi. Imali etholakeleyo kulomkhosi bathi ngeyokusiza ogogo labokhulu abagcinwa ezibhedlela labanye abaswelayo ukuthi babe labo leKhisimusi elichukela njalo besidla ezimnandi. Kubika umsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvand.
Babuye ngobuningi abantu emkhosini weKhisimusi lo bezokudla begida ngasikhathi sinyebe buthanisa imali yokuphathisa abaswelayo ekhaya. Abemthwakazi Queens UK lakuwe babakazi abayibo abaqokela umcimbi bahlangana enkundleni yokuzilibazisa lokuxhumana ebulenjini Facebook ngenjongo yokuhlanganela bephathisana ebunzimeni abahlangana labo njengabesifazana. Unkosazana Sazi Mathobela yena ukhokhela amakhosikazi emthwakazi Queens UK.
Sijabula nje sihlangene sisizwe sikamthwakazi. Sizama ukubana siqoqe izimali kanye lokunye ukubana sincedise isizwe sakothi semthwakazi. Lo ngumdlalo esihlala siwenza minyaka yonke nje ngesikhathi sikaLwezi kumbe ngoDisemba ukubana sincedise ngasemva ekhaya. Kube yimpumelelo enhle kakhulu njalo abantu baxhasile kakhulu. Siyabonga kulokho. Sizakhangelela ukubana ke siqalise imisebenzi yethu ka-2020 nge-support yenu enkulu kangaka. Siyabonga.
Unkosazana Naso sasenkosi Mkandla ukhokhela ikuwe babakazi uchaza ngobuhle bokubambana kwabomama.
It's not just a Christmas party, but ukuhlangana sibambana singabantu bakomthwakazi, empowering each other, having fun together. Kunzima elizweni leli, and once in a while you need to get together and enjoy yourselves. And part of it is ukuthi sisebenzela ama communities back home, and we just want to collaborate and see what we can do for everyone back home.
Umcimbi lo ubumnandi ngempela, njalo abesilisa abakade bekhona bayafakaza. Mnumzana Nixon Nkomo ngomunye wabo.
Umbizo wonke umthwakazi ukuthi uze lapha, hayi support omama lapha ngoba into abayenzayo hayi ihle kakhulu, and into yabo iyabukeka and ijithukisa isizwe sakomthwakazi. Mina ngikuthazele kakhulu ngibona ukubambana kwabantu abangomama owenza kwenza ukuthi actually kuba ngenza lami ngizichenye ukuthi ngivela koBulawayo ngendlela ababambene ngayo.
Umnumzana Sipho Khumalo ugide waze waginqa kwamagama layo uchaza ngobuhle bomsebenzi wabomama laba.
Into yabomama le iyasijabulisa kakhulu ukuthi omama bayahlanganisa ubuntu bethu nesintu sethu ukuthi abantu bahlangane, abantu abazithokozisa, abantu bakhumbula amasiko lakuthi abantu bahlangane bakhumbulane abantu bazane. Into eqakathekileyo kakhulu izihlobo zethu ziyaludinga kakhulu usizo lwethu especially emakhaya. So nxa besenza i-charity encedisayo ekhaya into emangalisayo kakhulu, ngathi kungaqhubeka phambili ngomsebenzi omuhle.
Utshakale kwajatshulwa emcimbini lo, kwadliwa kwagidwa, phezu kwalokho kwabuthaniswa imali yokusiza abaswelayo ekhaya. Iyancomeka imisebenzi yamakhosikazi la njengoba iKhisimusi kwisikhathi sokunika izipho lokuphathisana. Kuba kuhle ukuthi abaswelayo basizwe labo ngesikhathi seKhisimusi. Ngimele Studio 7 eCoventry igama lami nguEzra Jesus Banda.
Abenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu e-Crisis in Zimbabwe Coalition beseBotswana sikhuluma nje bedinga ukukhulumisana labalesifiso sokuzama ukuxazulula ingxaki zeZimbabwe. Sebenelise ukukhulumisana labezinye inhlanganiso kulelo lizwe kanye lokuhlangana lenkokheli yomanyano wamazwe angezansi kwezakazi le-Africa e-SADC leyamanye amazwe awe-Europe e-European Union. Intase izindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCabron khonale eBotswana.
Umnumzana Blessing Vava isikhulumise enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi uqakathekile ukuthi umkhono wangezansi kwezekwazi le-Africa uqale ukukhulumisana phezu kwengxaki ezibhekane leZimbabwe. Uthi akula ngenye indlela amazwe angaqhubeka ekhangela iceleni phezu kodaba lweZimbabwe ngoba nawo kuyawasinda ukugcina izizalwane zeZimbabwe ezibalekela ukubhidlika komnotho. Uvava uthi isinqumo esithethwe ilizwe leSouth Africa lokuthi udaba lweZimbabwe kumele lucubungulwe ukuze kutholakale indlela engaphathisa isiqalo esihle esingancedisa ukufuqa injongo yabo njengenhlanganiso.
If you hear South Africa speaking out, remember
ungezwa ele South Africa selikhuluma, khumbula ukuthi ele South Africa yilo ilizwe elikhulu kwezokuthenga lokuthengiselana eZimbabwe, njalo lingumaqhuzu kwezomnotho hathi eSADC kuphela kodwa la ku-African Union. Ngakho iSouth Africa ingavula umlomo, abantu bayalalela.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Election Resource Center uMnumzana Tawanda Chimini uthi sekunzima ukuthi abantu abakuluhlu lwangezansi kwezikazi le-Afrika abagoqela inhlanganiso ezinjengeSwatik baqhubeke belandula ukuthi akula ngxaki eZimbabwe.
What's clear is that
okusegcekeni ukuthi kulobufakazi obungadungwayo obuphuma phakathi kwelizwe leZimbabwe obukhomba ukuthi leZimbabwe liphakathi kwengxaki. Esikhathini esidlulileyo bekunzima ukuthi uthole abantu bevumelana ukuthi ngempela eleZimbabwe lisenkingeni engathandabuzwayo.
Umkhosikazi Alice Mokgwe, umqondisi wenhlanganiso yobona amalungelo oluntu kweleBotswana ediswanelo uthi njengomakhelwane bayayisekela imizamo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Hosting them again this time.
Ukubamukela kungumlando wethu njengenhlanganiso ekuSADC njalo njengomakhelwane kulesitsho kulimi lesiTswana esithi uma indlu kamakhelwane isitsha kutsha leyakho.
OweZimbabwe ohlala kweleBotswana uMnumzana Michael Ndlovu uthi okwenziwa inhlanganiso yesifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition kuqakathekile ukuze kuthele umfutha kunkulumo zokuzama ukulungisisa ingxaki esikhona eZimbabwe.
Ele South Africa has set the ball rolling ukuthi kuqalwe inkulumo phezu kodaba lolu okutshengisa ukuvuma ukuthi kule ngxaki okumele zilungisiswe. Kuqakathekile ukuthi kudingwe indlela enga-involve ama-political parties kuphela kodwa kudingwe lembono kuZulu ukuthi kungaqhubekelwa phambili kanjani.
Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition afike eHabron ngolwesibili ekhangelelwe ukugqiba uhambo lwabo ngolwesine. Inhloso yalolu hambo ikwethelela amazwe angamaningi angezansi kwezikazi le-Afrika bejonge ukulumathisa umlilo ozaqala inkulumo zokudinga indlela zokukhipha iZimbabwe ungxaki ezikiyoko kwamanje. Abantu eZimbabwe bakhala ngokuhlukunyezwa ngabezomvikela abaguqela bebutho kanye lamapholisa, udubo lwenkohlakalo, intengo yempahla yakhuphuka mihla ngemihla ezitolo, ukudula kwamafutha ezimota, ungatholakali kwemali emabhanga kanye lokuswelakala kwamandla kagetsi elizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Yebo-ke singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamuhla. Abezomvikela ababhaxabule abalandeli be-MDC belinde ukuzwa umbiko obesethulwa ngumkhokheli wabo uMnumzana Chamisa owe-Hope of the Nation Address eHarare. Izakhamizi zakwaBulawayo zivale isitolo se-OK zisethe sabaqondisi umlando wokuqhatsha abantu abasuka phandle kwaleli dolobho. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.